So we see card decent Dabago VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe-Studio 7 ngesonto mhlaka 5 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ngomnyaka odluleyo lokuthi kulomthelela bani wona lo esesiwusungule oka-2025.
Ama-sanctions lawo okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu njalo angumzamo ukuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Kwezemidlalo sixoxa loSithulile Mlotshwa ohlala kweLebotswana lapho asedume ngokuba umdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga netball, yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Ngaya eMalawi 2016, ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle kusiya phesheya.
Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Namhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe eminyakeni esisanda ukugqiba oka-2024 lokuthi kulomthelela bani kulowo esesiwusungule oka-2025 kwezomnotho lezombusazwe. EleZimbabwe liqinise ubudlelwano balo lamanye amazwe afana leChina leRussia, njalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuthi lizaqhubeka ngokufanayo ngomnyaka ka-2025. Ngenyanga kaMpandula, eleZimbabwe lasayinelana izivumelwano ezedlula ichumi lasikhombisa lelizwe leChina kulandela umhlangano walelo lizwe labohulumende beAfrika abedlula amachumi amahlanu. Owe-9th Forum on China-Africa Cooperation, uMongameli Emmerson Mnangagwa waxoxisana lomunye wakhe uMongameli Xi Jinping, wahlangana labo somabhizimusi beChina athi bazatshala imali eZimbabwe. Kodwa uMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies, uthi kufanele eliZimbabwe lingaxelibezelwa kulezi izivumelwano.
Lanxa kuthi siyathusiyezwa khona ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni lapha lephele le-trade iChina iyabuyithathe ekufunayo, mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina asikwazi ukuhamba emgodini sithathe ilitshe elimhlophe lanothiwa yikhwasi senze ulutho ngalo. Le-America le-Britain, wonke umuntu ofuna ukudlelana leZimbabwe kule nto ayifunayo, thina sigoqa izandla simele ukuthi siqhatshwe.
Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano we-Forum on China Africa Cooperation, umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati wayise Indonesia lapho eleZimbabwe elasayinelana ezinye njalo izivumelwano lalelo lizwe. UMnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elobuciko kumonitoring and evaluation, uchasisa impumela yalezi izivumelwano ezande ukusayinwa nguhulumente.
Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakheni amadamu, bayancedise kwakheni lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawu lesiyibhadalakwa kutsho ukuthi baya besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baya bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluzwe kuncane khonokho lathi esikuthembile. I-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silobudlelwano obunjalo leChina kakhulu mbela, ama-Asian countries le singathi ngama-big countries ku-Asian continent, yikho-ke mbalise iRussia ngabalisa leChina.
eleZimbabwe lajangqula ngokuthola isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano we-SADC ngesikhathi amabandla aphikisayo elizweni kanye leDemocratic Alliance eleSouth Africa labalwela amalungelo oluntu besithi akufanelanga lisithathe lesi isikhundla ngoba liyephula ilungelo loluntu. Ngaleso isikhathi kwakulabasekeli bebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu ababevalelwe entolongweni, njalo amagqwetha abo esithi babotshwa mahlayana. Omunye owasola lokhu ngumnumzana Solani Njemnyama Moyo owebandla le-CCC.
I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi abantu bathengiselwe. constitution of Zimbabwe iyavuma ukuthi nxa kufunakala ukuthi inhlanganiso njengayiphi iyahamba emapolisini ibatshele ukuthi thina ngelangeli nje sifuna ukuba nenhlanganiso kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiyenzayo.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube ngomunye othakazelela inyathelo leSADC lokuthi eleZimbabwe kube yilo eliphethe amadomo kulo omanyano.
Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development lika ama-difference aside.
Ngenyanga kaMfumfu, amalunga ebandla lezanu PF asayina ugwalo lokusola izijeziso zenotho ngelanga elaziwa ngokuthi yi-SADC Anti-Sanction Day. Kodwa ummeli wesigodlo seMelika iZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont wathi izijeziso azetheswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa abalutshwane kuphela lamankampani athile. Ngezizathu ezimqoka njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Omunye wabasayina lolo gwalo umnumzana Witness Dube umsekeli webandla elibusayo.
Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephongukuba ngama-sanctions babengasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Ngenyanga kaNhlangula eleZambia lathi selikhalaze ukuthi umanyano we-African Union lowe-SADC ungenele kungxabano yalo leZimbabwe kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa abikwa wawatshela omunye wakhe weRussia umongameli Vladimir Putin ukuthi eleMelika lihloma eleZambia ngezikhali kodwa libandlulula eleZimbabwe. Isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Mulambo Hayimbe walandula okwathiwa umongameli Mnangagwa isithe leZambia lilobungane leZimbabwe leRussia njalo ilizwe lakhe lakhalaza ukuthi umanyano we-European Union leMelika bethule izijeziso abezethesa eleZimbabwe. Abanye abalwela amalungelo eluntu emazweni angomakhelwana agoqela eleMozambique leZambia leBotswana bethesa eleZimbabwe icala lokungenela kunhlelo zokhetho kulawo mazwe kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Iningi lilindele ukubona ukuthi kambe kozala ngomoni kuwona lo umnyaka kubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe lokuthi izivumelwano ezasayinelwa nayo zizaletha intuthuko na kwezomnotho lakwezombusazwe. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wabatsha kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group umnumzana Comfort Mpofu ngomnyaka ka-2024 kanye lokukhangelele ngabatsha ngomnyaka ka-2025.
Yeah, umnyaka ka-2024 ubunzima kwabatsha kakhulu indlela ezishiyeniyo. Ngaba ngokuswelakala kwemisebenzi kwezomnotho ivi lamalungelo. We have experienced ukuthi abaningi, let's look at i-Avondale 70 labayana ababotshwayo lo Honorable Timba kwangabatsha. It's lama arrest amaningi ayenzakele 2024 ebeyisayini ukuthi kwezamalungelo akumanga kahle. Then kwezomnotho we can see ngendlela even abagcwele ngayo phandle abathi ukubona hayi akulokhu khona le msebenzi kayikho. So it's a clear indication into 2024 ubenzima. We look even lokuthi sebeswele imisebenzi azosiba le rise of ama-drug abuse, drugs and substance abuse at kodwa uma-newspaper and all kutshengisela ukuthi bekungamanga kahle ngomnyaka ka-2024.
Umnyaka ka-2025 wona singakhayelela ukuthi kungaba le nguquko ekhona na ikakhulu kwabatsha eZimbabwe.
Inguquko kwabatsha eZimbabwe owakathesi angazi ukuthi ngawubi kanjani, but it's sakhatshana ukuthi yenzakale ngoba esibhekane lakho it's i-issue ye-politics, it's a political issue, issue in its governance. okufunakalayo nje ukuchinja abakhokheli. Khona siyathola indlela, khona siyathola indlela engcono o abantu abangcono abangavulela abatsha indlela ezinye zokwenza imali kumbe indlela zokuthola imisebenzi, ngoba as long as silabakhokheli labesilabo kunzima ukuthi abatsha bethole imisebenzi. Ngoba nje babone ukuthi vini bakhweze leminyaka yokubuya kupentshini utshengisela ukuthi abafungi uvulela abatsha indlela sokuthi labo bethole imisebenzi, bafuke continue besebenza bengamaxhegu lesalukazi. So u-2025 la uzaqhubeka siba nzima for abatsha, akulala ukuzatshintsha, kodwa engaba nzima mo for abatsha nxa singaqhubeka silabakhokheli bona labo.
Kodwa abaningi bayakhonona kuphela, yikuyini obona sengathi kufanele kube khona eZimbabwe okungenza ukuthiwe abatsha bayaphumelela? Izinto ezifana lani elikhangelele ukuthi zibe zisenziwa ikakhulu ngalo mnyaka ka-2025?
Ayang kifu as we answer in 2025 as we expect time. It's a environment whereby after graduating we're able to sithole imisebenzi njengabo kwamanye amakhantri. Ukuthi even omunye yenza okwezandla ngikwanisa ukuthola imisebenzi, even abayenza abafocus on ama-talent abo ekwanisa uku-cultivateka like amanye ama-countries or South Africa and all that. We just need that space sabatsha abeZimbabwe ukusibe labo khona lokhu lathi sizibone njengabanye abatsha abe-Africa kwalabo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Comfort Mpofu okhokhela abatsha kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngotshaba kancube. Abafuna ukungena kuhlelo lwabatsha liyenelisa ukusithinta kuwhatsapp kunombolo ezithi
plus 1 202 394 7165 plus 1 202 394 7165. Kambe kusakhona kumbe akusekho. Nxa ungakwazi njalo uzeza ukuthi kuvele kuyini. Zenhlanhla ngoba silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, sakwamukela kuhlela.
Salubonani babuDube, sithi nyaka omutsha wakubalaleli nakwasakahle.
Yes, siyakubonga kakhulu lathi sithi nyaka omutsha omuhle kuwe. Akusitsheleke ngokukleka baba Ngwenya, kuyini vele?
Sikhuluma nalokho okwakwenziwa ngabasendulo, ikakhulu abangapha ohlobeni lwabaNguni. Ngingazi-ke nxa kukhona nabanye futhi, kodwa-ke ngizwa ukuthi bakhona ngoba ngiyababona laphana esizweni saseKenya abasekhona nanamhlanje. Ukugeka kuyikusikwa kwendlebe, kwakuyayisikwa ngempela engathi kuwe ngavulwa ilokhuzana kube nembobo enkulu ngempela engangena into ebiza kuthiwa ilokhuzana isikhafu. Eyayingena ilokhuzana ibe lugojwana nje olusikwa kahle. Isingena nje laphana ezindlebeni kuyindlela yokucecisa. Kodwa-ke ngizazama ukuthi ngijule kancane ukuthi ukukheka lokho uma sisizwa kwakuvele kuqale kanjani.
Njalo vele kwakungukwani ukufake sibe ngamafutshane kona.
Uma sisizwa babuduke ukukheka lokhona, noma nje kwagcina sokungani singakuyiza sithi lokho okuthiwa yifeshini. Kodwa-ke uma sisizwa kuthiwa awuzange kuqale kahle ukukheka lokuyani, uzakhumbula ukuthi ngeminyaka yabo-1400 kusuka ku-1600 kwasekungene abantu ababevela phesheya, esingabala ababevela kubomelika, kubala amaPhutukezi, sibale nama-Arabhu. Yikho-ke babefika laphana bezikhethele ebantwini abamnyama laphana, abantu ababukeka kahle. Nxa besicabe babuka kahle, bese behamba-ke baye bathengisa, bathengisela kwamanye amazwe aphesheya. lokho kuthiwa yi slave trading. Yikho ke okwadala ukuthi abaningi bese bedala ukuthi bazisike bebukeke kabi esingabala lokukhetha la okuxoxwa kwabangela yikho lokho. Ingakho ubona nje abantu balaphana eKenya kuthiwa ngamasayi bayazisika ngempela izindaba zomlomo lezi. Uthole nje umuntu okhona engabukeki kahle, so kuthiwa babekwenza lokho bezama ukuthi bagweme ukuthi bengabi ngabazakhethwa ikhetho lokuyathengiswa.
Ye, kathesi siyakundivele ngala kusekho ukuthi kambe kungaphenduka futhi kumbe vele hayi sokuzokuthabanisa.
Yikuthi izinto lezi nxa uzibuka zifana nalokhu yokubona kusenzeka ezimoteni. Nxa ukhangela imoto zakudala zilokubuya sezingenye indlela, kodwa uthi ayikhangelise sibone ukuthi yona ikha ifana naleya moto esasithi lufudu yakudala, kodwa isibuya isiyathunga esimanje manje. Siyakubona ke kwenzeka namhlanje abantu ababona kulalento yokugqoka kwamacici, uthola abantu bezibhoboza ezindlebeni, abanye sebeze bezibhoboza nolimi. Kuyabonisa ngempela ukuthi zona zingane izinto ezazenziwa kudala ziyeza manje but sezisiza zingesinye isimo esingathi sinesimanje manje, ezinye esinye ngempela esingani siba ngemikhuba ehlasimuleso mzimba.
Ivala khonapho ngamaphitshane baba ngwenya.
Hayi, siyayivala nje ngakho khona loku ukuthi kwagcina ngempela sokulisiko elibonisa futhi elifana lophawu okwakusenza kube lula ukuthi nxa ubona umkhethe ekhethile suzabona ukuthi hayi lona ngempela mhlawumbe ngohlobo lwabantu oluthile, ikakhulu amanguni nje ongabadala esababona abanye noma sikhula babeselakho khona loku ukuthola ukuthi bayayifika indlebe esebesifaka lokuthiwa izichazo abanye baye bethi ngamadikazi, kodwa kuyeko kwabezothiwa ngamadikazi nesimanje manje sokuqala ukungathi ukuba ngamacici lembobo zakhona sezisiba ncane, kodwa empeleni izimbobo zakudala zaziyilezi ezivuleke kakhulu.
Hhayi-ke siyakubonga baba Ngwenya, ungadinelwa kusasa namhla-ke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Siyabonga babaMtuso.
Ye, ngile themba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Lalelani inhlelo ezilandelayo, belilami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube, uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga ukuba kuhlelo lolu.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna namhlanje sibale kumahubo 90 ivesi ka-4 ithi yona, ngoba iminyaka eyinkulungwane ekuboneni kwakho njengosuku olusanda kudlula, kumbe njengomlindo webusuku. Lokhu kuyamangalisa ngenxa yokuthi kithi nxa sicabanga iminyaka eyinkulungwane isikhathi eside kakhulu nxa sisikhangela ngamehlo ethu. Siyabe sibona kuyisikhathi sibile side kakhulu, kodwa ke siyananzelela ukuthi kuNkulunkulu liminyaka eyinkulungwane nxa eloba lapha uMose onguye waloba leli hubo. Uthi yena kuNkulunkulu nxa nje kuyabe kungani yibusuku osobedlule, ikanti kithi lo muntu uthi umuntu aphile nje iminyaka esingathi eyi-70 years kumbe sithi 80 years kuyabe kuyinto emangalisayo kithi, kungani isikhathi eside. Kodwa kuNkulunkulu kutho ukuthi nxa eyabe khangela iminyaka eyinkulungwane njengokudlula kwebusuku, kutho ukuthi liminyaka thina esiphilayo incane kakhulu kakhulu kakhulu. So kutho ukuthi nxa singaba le ngqondo enjalo, sizananzelela okokuqala ukuba iminyaka yethu nxa silapha emhlabeni ayinde ngendlela thina esicabanga ngayo, imlutshwana kakhulu. Ngakho kumele ukuthi siyisebenzise ngenhlakanipho, siyisebenzise njalo sinanzelela ukuthi isikhathi siyedlula. Abantu abaningi bajayele ukumelela umnyaka omutsha, siyawumelela sithokoze ukuthi hayi sesingene eminyakeni omutsha, kodwa kutsho ukuthi kuNkulunkulu akula kungena umnyaka omutsha, ngoba uNkulunkulu kasebenzi ngesikhathi sethu, usebenza kodwa singathi ngama-seasons. ngezikhathi zakhe nxa ekhangela izikhathi asiphasona ukuthi kwenzakale olunye ulutho. Ngakho ke lokhu kumele kusinike inhlakanipho nxa uMose uthi yena nxa eloba lapho uthi uNkulunkulu sifundise ukuba sibale amalanga ethu ukwenzela ukuthi inhliziyo zethu zibe nokuhlakanipha, ngoba sinanzelela ukuthi iminyaka yethu imlutshwane. So kuyini sabe sihlakaniphani khona nxa singaqalisa ukukhangela iminyaka yethu njengeminyaka njengokuphazima kwesu kuphela kwayo? Okokuqala, isikhathi kumele sibe ligugu kithi. Isikhathi olaso siligugu kakhulu. Isikhathi okumele ukuthi ngaleli khefu ucabanga ukuthi abemuli ngilesikhathi labona, ngilesikhathi lemuli yami, ngilesikhathi labantu abami, ngilesikhathi yini sokuba ngibe labo. Sibe lokuthokoza nje sisonke. Silesikhathini sokuhlala phansi sithandaze sonke siyimuli singabuyela emsebenzini. Isikhathi leso esiqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi usicabange ube lemuli yakho, ubafonele nxa bekhatshana. Ayisi isikhathi sokuba uchithe isikhathi esiningi likhulumisana. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuba nxa isikhathi sisimlutshwane, isikhathi okumele sinanzelele ukuthi kambe uNkulunkulu simnike isikhathi esingakanani. Wena empilweni yakho ezintweni zonke lezo zenzayo, uNkulunkulu ulesikhathi esingakanani omnike sona? Nxa ungacabanga iminyaka osuyiphile nxa ubala amalanga, wonke amalanga lawa otshona usiba lawo, singathi ngeviki ulamalanga akho uyakumnikeni uNkulunkulu ilanga lakhe ini? Ukuthi hayi uNkulunkulu, leli langa niyaphumula, ngikunika wena, ngitshone ebukhoneni bakho, ngenza izinto eziqondane lawo. Yikuphi okwenzela uNkulunkulu ngamalanga wonke lawo osuwaphilile ongakubeka eceleni ukuthi hayi lokhu ngokukaNkulunkulu? So ingqobe leyo uNkulunkulu asinikayo yona. Okwesithathu, kumele sinanzelele ukuba indlela esisebenzisa ngaso isikhathi sethu uNkulunkulu nxa ekugcineni sesingasekho lapha emhlabeni, sesiphila ebukhoneni bakhe, sesiye kuye, uzasibuza ukuthi kambe ngalesi sikhathi wasebenzisa njani isikhathi lesi engangunike sona? Wasebenzisa ngenhlakanipho, mbazangusebenzise ngenhlakanipho.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ukuba uNkulunkulu sinika umusa wokuba sibe kwazi, njalo sithandazela wonke umuntu olaleleyo kulabo abazizwa ngani bachitha isikhathi sabo besenza ezinye izinto. Siyathandaza ukuba babuza abasiza ukuba ngalezi nsuku ezinye abazabalazo bazokusebenzisa ngenhlakanipho ezaletha udumo lenkazimulo kuwe. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamilinkomo.
Sivonge uNtungamili obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu uNgqwele Dube uxoxa lo Sithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana, lapho asedume ngokuba ngumdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga ele-netball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Umlotshwa waqala ukudlala lo mdlalo esafunda izifundo zezinga eliphansi eLotshe Primary School eMakhokhoba koBulawayo. Uthi kuningi ayekwenza esikolo kodwa wakhetha umdlalo we-netball ngoba yiwo osenhliziyweni yakhe.
Uzalo lokoBulawayo, ngikhulele eMakhokhoba ngafunda eLotshe Primary laseSobuka Secondary. Umdlalo we-netball ngiqalisa ukuwudlala ngifunda uGrade 1. Bengigijima, bengihlabela, bengisenza idrama, bengigida isitshikitsha. Kodwa ngokuthanda kwami i-netball ngakhetha yona isaseprimary.
Umlotshwa owadlalela iqembu leJopa kanye lele Highlanders uthi waliqondisa kwele Botswana esethole umsebenzi wokudlala i-netball ngesikhathi kwele Zimbabwe kungabhadalelwa ukudlala lo mdlalo.
1994 ngasuka ekhaya ngazobuya eBotswana ngizodlala i-netball njengomsebenzi. Ngathola ama-medals ukuba yi-player of the tournament, best defender of the tournament. Idlalela iqembu elibizwa Nodwane Netball Team.
Uthe esebona amalanga okudlala esemtshonela wathatha inyathelo lokuqeqesha wakhokhela iqembu leNodwane.
Ngo-2003 waqalisa ukufundela ukuba ngumqeqeshi. ngidlala inetball ngapha ngiqeqesha ngo 2010 ngaba umqeqeshi wenotwane kuze kube lanamhlanje lokhu ngiqeqesha iqembu lenotwane.
Bathe bembona isenza izimanga lenotwane, abakhokheli benetball kwele Botswana babona kulungile ukuthi bamqhashe aqeqeshe iqembu eliphezulu kulelo lizwe.
Ngo 2013 ngabizwa ukuba umqeqeshi welizwe le-netball eBotswana, ngaya eMalawi. 2016 ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikokuqala ukuphumela phandle ngisiya phesheya.
Umlotshwa uthe uyajabula kakhulu ukuthi wasuka kwele Zimbabwe waya kwele Botswana ngoba kumnikeze amathuba okukhula emdlalweni lo osenhlizweni yakhe. Uthi ulesifiso sokuphenduka ekhaya azokhulisa amanye amantombazana ajabulela lo mdlalo njengalokhu wakwenza kwele Botswana. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNgqwele Dube.
Zigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lerumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane liphethe ingoma zalo ezimbili ezintsha. Budaba esilethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Amagama wethu okuzalwa nguyakhani Dunga lo Mavelasi Ndlovu, ngokudabuka ngokuzalwa siselwagwelu esigabeni sasemtabamhlophe. Mina ngisesigabeni sakomandlazi and then omunye usesigabeni sasejonkola. Inombolo zocingo ngizozifaka esisebenzisayo emculweni sisaqala nje sisaqanda nje indima nathi. Sinama-track so far i-2 kuphela i-USST sakhona ukuwayenza ayi-2 nje kuphela.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi athi sisamumetho okukhulu kakhulu esifuna ukuxoxa nabo, esifuna ukubayethulela khona kusasekunengi. Sidinga nje inkuthazo nokuvulelwa nje sikwazi nathi ukuthi siqhubeke siye phambili.
Lelo bekuliqembu elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane. Abangathanda ukuxhumana lalo eliqembu nanzi inombolo +27 721 031 762 kanye lethi +27 652 491775. Oliver Lelisayo yimi usithandekile emhlangano sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.